singakhohlwa ukuthi umthuli ijakala komthuli ingcitshi engumthuli isikhuthi kamfundisi engumthuli sithe sona austerity for prosperity asibopheni amabhanti izinto zizaba nzima wakujolo kumthuli kodwa phambili ngale sizayehla sesehla umehlo ohamba and sokufika khona pane ebangeni belani mani ubone ngamele ngifuna ukuzitela futhi ukuthi lindela nje kwezisukanyana ezinjani kulo muntu oyetengisayo umthuli tena uzangeniswa imali engange 500 million lapha ilungisise izinto ezinye sezikhona uhambe ama-supporters la kade zilesebenza nalaba abantu aza kumeceleni abukele isitimela sihamba kahle asilindeli sibone izinto zizinzima kodwa into zizalunga ngithi abantu bengalaleli ukukhohliswa ngabantu laba abanganasikhathi sokuzwela abantu ukuthi baphakathi kwenhlupho ezinye abantu abakhohlisa abantu labo tshamisa bazama ukuthi bakhohlisa abantu ngendlela aba-disparate ngayo nangendlela futhi utshamisa ayenza ngayo izinto zakhe uthi abantu leyi beyenze bengalayo ayisikho lokho kanti yibo baphethe amakhiye okulungisa economy baphiwa ubani kanti abantu abakhethile kuthi into yonke engala tshamisa phakathi angeke ihambe yiko abakhulu engavuka efile kusasa kuthi yonke into izakuma akula nto enjalo izinto zonke ziyahamba yikuzikhohlisa nje ukukhohlisa abantu lokhu ihulumende loku akayehluleki asinikeni isikhathi ngaphandle kwabajahileyo kade vele befuna ukuthi ngabe into zonke ziba njeniyo
isikhathi esinganani kodwa babugawule ngoba abantu bathole nzima abantu bayakhala ngokusilela kwemali ukudula kwezinto intengo iqansa iqonga mahlayana akuphileke elizweni batho njalo abantu
mina ngangikhangela abantu ukuthi isikhathi esinganani ngifuna ukuthi ngiphinde ngikhulume ngithi umnangagwa uyayazi into ayenzayo umnangagwa uyayazi into ayenza njalo lento ayindongileyo uyayazi ukuthi njalo umnangagwa kafuni ukuthi abantu babe phakathi kodubo lonke lolu lwabakilo kodwa udubo lolu lwadalwa izolo lokhu okwakathesi kumnangagwa kathesi amajaha anjengabomthuli esithi hhayi madoda into zizakoma kodwa kuphinde kulunge umuntu ophikisana nakhulu kokukhulunywa ngomthuli ngumuntu vele onganjonganga ukuthi kulungisa ngumuntu ojonga ukudiliza